sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lesishona olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mbimbitho 2023 ngukeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Siyakwazi ukuthi nxa ukhuluma ngento ze-mining, kwesi sikhathi kule ndawo lapho uthiya khona noma imali uyikhangele phansi ngale, ubona ukuthi indawo le ungazama ukuthi uyigebhe, iyadilikisa umgodi kumbe izeqiniphamanisa okunye. So lokho okwenziwe ngabantu labana yikho kuthiwa yikuba selfish.
Abantwana abayisithupha abaku-grade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini e-Globe and Phoenix Primary School eKwekwe.
Sesisesigabeni la esesibheke khona okhethweni. Sesibheke okhethweni, izani izakwenza konke okusemandleni ukwakha isithombe esihle.
Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphe abaphathintambo bakahulumende wakhe labomabhalani babo imivuzo yokusebenza gadalala. Sebelungiselela ukhetho lwama-primaries kubandla leZANU-PF. Kulabatsha abagoqela umculi olodumo uSandra Ndebele abafisa ukungena kukhetho olukhulu oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Abantwana abayisithupha abaku-grade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini e-Globe and Phoenix Primary School eKwekwe. Abantwana laba bathwalelwe esibhedlela seKwekwe General Hospital. Uhlangothi olubona ngokuzothulwa kwembiko luthi lokhu kudalwe ngabemba igolide abagebhe ngaphansi kweklasi lapho abantwana abazibone sebewela egodini elikhulu. Abemba igodi kubikwa ukuba ngotshekesha akade belandela umthambo wegolide. Umnumzana Thaunga Nandoro isikhulumeli sohlangothi lukahulumende lwezemfundo uthi basadingisisa ukuba kwenzakaleni esikolo lesi. Umphathintambo wesabelo senkabazwe umnumzana Larry Mavima utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende usevale isikolo lesi ukwenzela ukuhlolisisa lolu daba. Umnumzana McLean Nyamucherera, ukansila wendawo okulesikolo lesi, uthi abantwana abafunda eGlobe and Phoenix Primary School bazahanjiswa kwezinye izikolo ngesikhathi kusahlolisiswa okwenzakale kulindawo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Rogers Chisi, owayengumeya wedolobho leRed Cliff.
There's a lot of mining activity around the school. So anything like that could happen, particularly if there is a lot of mining that is underground in the school. And you know, when my professor do their mining, sometimes it's not monitored. It's work that is happening beyond the reach of everybody, beyond the reach of the naked eye. So anything can happen.
Yeah, lapha esikhona lapha eKwekwe baningi abantu abemba okutshiyeneyo. Kodwa abaningi bangikhona bemba igolide. Siyakunanzelela ukuthi abemba laba benza santando. Bapho ngogebha lapha lalapha. Ungana balandela imithetho uhlala kunjalo abanye njalo ikho kusenza ukuthi becina bengena ngaphansi kwamakilasi lawo. IKwekwe yonke nxa siyikhangele sibili kulabantu abayemba endaweni eziningi okumangalisayo. Ngakho-ke asoze simangale nxa ukuthi kungawobokela kwezinye indawo. Kunzima lokhu.
Sitting on very dangerous ground, that any time things like that can happen. But you know, these things have no scientific evidence. People, sometimes we must take such things, such news, such stories with a pinch of salt. But yes, there is a lot of mining activity taking place in Kwekwe and around the school.
Umnumzana Rogers Chisi wayengumeya weRed Cliff. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma webandla leZANU-PF. Uchuma ingcwethi kwezokwemba amatshe aligugu.
yilo hlupho esilalo thina abantu ukubana ukhulumende uyasizama ukubana sibe ngabanikazi bezinto ezinjengama-mines zona lezo. Kodwa usuthola abanye abantu abasebesenza izinto ngendlela engasiyo emthethweni ngoba bona bajahe imali kumbe bagijimisa ibhani. Siyakwazi ukubana nxa ukhuluma ngento ze-mining kwesi sikhathi kule ndawo lapho otshiya khona noma imali uyikhangele phansi ngale ubona ukuthi indawo le ungazama ukuthi uyigebhe iyadilikisa umgodi kumbe izegcine phambanisa okunye. So lokho okwenziwe ngabantu labana yikho kodwa yikuba selfish ukubana balandela imali beze beyihambe phansi kwesikolo ngale sokudilikele isikolo emgodini. Now nxa uhulumende sebuye sebophe izinto futhi sesizakhala futhi thina sithi hanti abona uhulumende sesiwomesele. Kukanti-ke thina sizenzele sodwa kathesi kona uhulumende esinikile ivumuthi hhayi ngokwenu bantwana beZimbabwe thathani kodwa phela nxa kuthathani thathani ngendlela eqondileyo hathi indlela ezaphambanisa ezinye izinto.
Indlala lapha golide singalamba sivejani so sebegebha nje kuphela nje
kayisiyo ndlala yikho enzama ukukuchasisela khona kona ukuthi kona yikuswela esikuthi ngesikhiwa ama-worth ethnics labanothi kona nxa usebenza angazi umbe lolwazi lezemgodi but mina ngilalo phakathi emgodini ngale kulezinye izinto okuthiwa ngamaphila amaphila lanota kaqunywa ungaquma iphila lelana umgodi uyadilikela kwesi sikhathi iphila lona lelana liyabe lile mali ikhanya lokukhanya sibili ukuthi nansi imali laphana kodwa ngenxa yokuthi yiyo iphila yomgodi awumelanga liqume lelo phila ngoba ungavele liqume umgodi uyadilikela. So even bona laba abantu abagebhe baze bayaphansi kwesikolo lesi babe bezama ukulandela imali kuphela ngokuba yibuhwaba asokuthi mbeda kona yikulamba ngingawufaka kuhle ngitona yibuhwaba ngoba nxa ungahwabanga ubuza abantu ngale kule sikolo yekela ngihambe that direction amabhandi phela amanye ngomacambalala amanye abuye esehle siya phansi uyawalandela amabhandi lana imali la iyabi khona khona ngale but ngenxa yobuhwaba umuntu usengena azoyofika phansi kwesikolo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF njalo uyingcwethi kwezokwembiwa kwamatshe aligugu. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uphe abaphathi ntambo bakahulumende wakhe labomabhalane babo imivuzo yokusebenza katalala. Njalo osebenze ukwedlula abanye bonke wathola isicoco sakuqala kumphathi ntambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka. Othole isicoco sesibili ngumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shava. Umabhalane u-Permanent Secretary othole umvuzo wakuqala ngumabhalane wezokulima umnumzana John Basera. Umnangagwa uthe ugatsha olubona ngokwakhiwa kwezabelo ngolunye lwengatsha ezihambela muva ezehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi. Ukhuthaze izisebenzi zikahulumende zonke ukuthi zisebenze nzima ukuze zithuthukise ilizwe kanye lempilo kaZulu. Umnangagwa uphinde wasayinisa abaphathintambo bakhe laba labonobhala babo ama-contracts amatsha. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo.
Sesisesigabeni la esesibheke khona okhethweni. Sesibheke okhethweni izani izakwenza konke okusemandleni ukwakha isithombe esihle kubavoti ukuze phela izuze. Yikho nje sizathola ke izinto ezifana nalezi izivivinyo azenzile umnangagwa ezenza sokusele izinyanganyana nje ukuthi kuyokhethwe kusezingxenye zemkhankaso akwenzayo lokho. Uma singabheka ama minister la amabili okhulunywa ngawo ukuthi ahambe phambili lonyaka ubukhulukezwe buthole izulu elihle abantu balimile imizamo yabo abantu asiyomzamo kahulumeni. Singazike ukuthi okuyikhona akusebenzisayo kulokho yini kodwa phela ukuthi ngabe ukuthi abantu bebencediswa ngugovernment ngabe mhlawumbe siyakuzwa ke lokho ukuthi mhlawumbe usebenzisa lokho.
Ukudaba luka babushaba umphathi ntambo bona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe yena okuzinga lesibili singathi uthethe number 2 umhlawumbe umongameli Mnangagwa lanxa nje izijeziso zisakhona mhlawumbe ukhangele imizamo ayenzayo eyokuvuselela ubudlelwano mhlawumbe ngoba sibone eZimbabwe linxuswa emhlanganweni weCommonwealth kusikhatshana esedluleyo eNgilandi. Njalo nyakenye sambona njalo uShaba enxuswa emhlanganweni kamongameli Biden ngapha eMelika awenze labakhokheli bamazwe aseAfrika. Kungaba yilokho yini okwenze mhlawumbe wathola leso sicoco sika number 2?
Izimemo iZimbabwe elizitholayo lizithola ngokwentando yalawo mazwe abamemayo. Njalo sikhumbule phela ukuthi iZimbabwe yelinye lamazwe asemhlabeni. Alikho ngaphansi kohlobo oluthile lwengcindezi. UShaba eyi-foreign minister akekho ngaphandle kwabantu abavinjiweyo, ngiyacabanga uhambela wonke lamazwe. So esikubonayo ukuthi amazwe vele awasoze ayekele ukuxhumana nezwe leZimbabwe ngoba lingekho ngaphansi kwama-sanctions. Okungaphansi kwama-sanctions eZimbabwe abantu abathile abasolwa ngokuhlukumeza amalungelo esintu, abahlolwa nge-corruption, zonke lezo zinto. Izwe lona lilodwa vele lizaqhubeka silibona lihlangana namanye amazwe ngoba ubudlelwano phela abona abulimalanga okulimeleyo ngabathile abaphethe iminyango ethile yeZimbabwe ngaphansi kobuholi bezanu-PF. Asingeke lokho ke sithi thina kuyikusebenza gadalala noma okuhle akwenzileyo.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 eGwele South Africa. Ivandla leZANU-PF ngomgqibelo lizaphatheka kukhetho lokudinga abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka. Kulaba sakhulayo abaningi abafisa ukungena kukhetho lolu. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sbanda.
Isiphithiphithi okwamanje kobulawa yabalandeli beZANU-PF bekhankasela ukhetho lwabo. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzamela eCountry Park edale lePharlamende. Akula uncintisana naye kukhetho lwama-primaries. Omunye njalo uzangena kukhetho engaphikiswanga ngumseri kamphathi ntambo wezokuthengiselana uMnumzana Raj Modi omele iBulawa South edale lePharlamende. UMnumzana Chinga Dube ilunga ledale leZANU-PF Politburo uchaza kabanzi ngokhetho lolu.
Wonke amahodi yaziyimpisa ngaphandle kwekaNcube eCountry Park nelikaModi iBulawa South yibabangaphikiswanga.
U-Alderman Devin Dlovu ilunga leZANU-PF Central Committee uthi abafisa ungena kukhetho lwama-primaries bakhankasa ngokuthula.
Ngolungiselelo osebenzile mbona azahamba kuhle and eqinisweni ndithemba ukuthi lakhona havela kuZANU-PF abantu basuke bekhethe nje ukukhetha umuntu, bazakhetha umuntu abamkhangeleyo ukuthi uzabathuthukisa loko uzathuthukisa isigaba sakoBulawayo. Nangikhangele iBulawayo kuphela, mina ngiyabe ngikhangele eregin ezeholu, sikhangele ukuthi abantu laba ngabakithi, ngakhithele ukuthi bakhuluma limbani, kodwa ngabantu engikhangele ukuthi kumele kube ngabantu abazakhulisa eregin engasalile emuva, njengoba vele eregin ekhanya isalile emuva esigabeni eziningi.
UNdlovu ukhuthaza abalandeli baleli bandla ukuba bakhethe abantu abazamela uBulawayo ngothando.
Uyakhanya sibili ukuthi sokuba le ngugu yethize ngezizathu ezithize mhlawumbe ezenza ukuthi iBulawayo ingasibe iBulawayo eliyaziwayo. Ziningi izizathu engizibonayo mina okugoqela khonokho ukuthi siye sikhetha abantu abangalathando loBulawayo. Ikade abantu ababeingena kuBulawayo ngothando loBulawayo bayasebenzela iBulawayo belothando loBulawayo ngoba ukufa kweBulawayo yabo kuthatha nokufa kwakho.
Ulungile Ncube umlandeli webandla leZANU-PF kobulawo uthi ukhetho lwangumgqibelo salumphuzele.
Sizakhetha abayasimela kukhetho luka-2023. Thina njengabasekeli bebandla leZANU-PF silethemba ukuthi iparty izasipha ama-candidates a-right siwine silungise uBulawayo wethu.
Abanye abazancinisa kulolu khetho lwama-primaries ebandla elibusayo ngumculo olodumo uSandra Ndebele ofuna ukuba ngukhansila elokitshini lePhelandaba. Lo mnumzana Qhubani Moyo ofisa ukumela isigaba seNsiza North edale lePhalamende. Umoyo woko wasebenzayo kukomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Zakhe ngimele Studio 7 igama lami Ezra Chisa Sbanda.
Ivan Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele iZimbabwe Electoral Commission yengeze insuku zokubhalisa abantu abazavota lonyaka ngenxa yemtshina yabo engasebenzi kahle njalo lokusilela komlilo kagetsi lokunye. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngunkosazana Fadzai Mahere, isikhulumeli sebandla le-CCC, othi kumele iZEC iqhubekele phambili ngohlelo lwe-mobile voter registration oluqale ngesonto njalo oluzaqhutshwa ngeviki ezayo. Unkosazana Ellen Shiriedenga, umsekeli kanobhala ohlangothi olubona ngezokhetho kubandla le-CCC, uyakusekela lokhu.
Thina esikufisayo yikuthi one, iZEC ingezelela amalanga okubhalisa ukuvota, ikakhulu endaweni lapha okube lelenkinga khona abantu abangelenisa ngokuvota besikhangela kwezinye indawo lapha ivota registration iqalise ngabo 4 ntambama. Kutsho ukuthi leli lilanga eselilahleke ngoba nxa ivota ikazisa ukubhalisa abantu ngo-4 kutsho ukuthi bebevala ngo-5.
Ushiriedenga uthi kunengi abakuncomayo okwenziwa yiZEC.
Okokuqala ukuthi iZEC khona icabange ukuthi ibe le-blitz ngoba ibone ukuthi kulabantu abayi 2.2 million abangabhalisanga ukuvota. So i-blast yena lesa sayincoma kakhulu ngoba isizayenelisa ukuthi bonke abantu bebe lethuba nalo ukuvota.
Lanxa abezekhi bethule umbiko kunsukwana yesanda kwedlula belandisa ngezinye zenkinga abahlangana lazo okufana nalezo ezivezwe ngabe-CCC, abakatsho lutho ngodaba lokuthi bazokwengeza kumbe hatshi insuku zokuqhuba umsebenzi wabo. Umsekeli womgcinisihlalo kukhomishini yeZEC, uKhomishinar Rodney Semukayikiwa, uthi kulilungelo labo abe-CCC ukutsho umbono wabo kunhlelo eziqhutshwayo elizweni. Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi okucelwa libandla le-CCC.
iZANU-PF isibambile engathi ngamakhokheli bezomdabu, izinduna, amasebhuku bambe onke nabalisa ibasebenzisa ukwenza into zayo. Abalisa labo akusikho ukuthi bayakuthanda kumbe inkokhe zomdabu ziyakuthanda lokho, kodwa kungenxa yokuthi iZANU-PF yebusayo isesaba ukulahlekelwa imisebenzi yabo nokulinyaza ukuhlukuluzwa emakhaya.
Umnumzana Charles Nyoni olwela ilungelo loluntu uyakusekela lokhu.
Kukiyo yona njengabantu abazithi bayi-opposition ukuthi bengenzani ba-adapti njengexoxo elisemanzini ukuthi bagcine bethola into eyabayifunayo ngoba kube lokhu bekhala each and every election nekusiqedela isikhathi.
Okubandla leZANU-PF umnumzana Taurai Kandishaya uthi ukwenza kwabe-CCC ngokwabantu asebehlulekile. Okwamanje kulabantu abedlula izigidi eziyisithupha asebebhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abezindaba abe-Reuters le-Associated Press babika ukuba abacelwe inhlanganiso ye-United Nations ukuba baphenye okwenziwa ngele-Russia kwele-Ukraine baveze ukuba ele-Russia libulala abantu mahlayana, lithumba abantwana njalo lenza okuningi okungekho emthethweni. I-Independent International Commission of Inquiry on Ukraine iveze ukuba ibutho lakwele-Russia libhidliza izakhiwo zikaZulu njalo lithwalise nzima abantu bakwele-Ukraine. Isikhathi sokhetho sesiseduzane kuba le mikhuba eqhutshwa ngabaningi abaphatheka kwezombusazwe ekupha uZulu izipho ezitshiyeneyo ezigoqela imali. Lokhu kukhanya kuqhubekela phambili lonyaka ngoba kulamavidiyo abonakala enkundleni zokuxhumana lapho abanye abakhankasela ukukhethwa abapha abantu beziqinti lezo imali, inkukhu lokunye. Kuyonale iviki umongameli Emmerson Mnangagwa laye uphe induna izimota emhlanganweni wobuqhutshwa kobulawayo. Kuqondile na lokhu ukuxoxa kabanzi ngalolu daba iStudio 7 iqhube ingxoxo lo mnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ezimeleyo iCoalition for Market and Liberal Solutions, lo mnumzana Munashe Mthutsa, ilunga lebandla leZANU-PF. Ungwenya usungula ingxoxo.
Ukukhankasa kwamavoti nje kumbe ukukhankasela ubukhansela kumbe member of parliament kumbe ukhankasa emthethweni umthetho kawuvumi ukuthi lingaze livotele kumbe lingaze libhalise ukuvota lizalinika lokhu lalokhu. Lokho nje kuphuma ngenxaso kuyi-program ethithi khona yi-election manifesto ezithembiso ezikhulunywa kurali ukuthi lingaze lingivotele lizalinikeza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Kuthiwa i-vote buying akukho emthethweni, kuvame nje kuyenzakala nje amaqonda amaningi abisayo nabaphikisayo nje ekwembalwa ethi kodwa akuvunyelwa kuye-premcare.
Kodwa sikubona kusenzakala, kungani kuyekelelwa?
Kuyenzakala ngoba iqembu elifanele likhangelisise usompembe womkhankaso wekhetho yi-ZAC u-Justice Priscilla Chigumba lo uthwele silayigwana umsebenzi wabo njengakosompembe wokhetho ngokuthi bengazekezwe umbiko wokuthi kunomuntu okhankasa ethembisa abantu kuzithiza banika ukudla kumbe uyabanika imali iyababhataleli ukuthi baye ngaphi bayevota. Umuntu onjalo emthethweni iwadi yakhe le-constituency yakhe kuzavele akhansile a-expend angabi lelinga angabi lilinga le-constituency yakhona. I-vote buying licala nxa kusekela kusenziwa kutho ukuthi i-ZAC iyehluleka umsebenzi wayo opresident nxa sokuyisikhathi sokukhankasa belinika-ma-fertilizer belinika ukudla belinika amathalekita izinduna zinika izimota. Lobo yibugebenga esibuthoyo ebukhankaseni ezimbabwe akuvunyelwa akufanela kwenzakala dade.
Nanko Mthusa, inyoka isiphoselwe kuwe, uthini ngakho wena?
Okokuqala ukuthi mina uqinisile ubangalapha kuwena nxa sithi umthetho welizwe especially ikhangele i-electoral act ayivumeli ukuthi umuntu anike kumbe athenge ivoti anike abantu izinto kuyingqondo yokuthi ufuna ukuthi avotelwe kumbeni ukuthi abantu bakintshe indlela abayenza ngayo ukukhetha kumbe indlela abazakhetha ngayo umuntu abamfunayo ukuthi akame. Lokhu kuyavumakala kunjalo nje kukhona nasemthethweni kukhulisa ufake emthethweni kezelizwe. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi kusuka kube le-thin line between ukuthenga ivoti nokunceda abantu ngendlela ekumele incedise abantu. Ngenxa yokuthi mina ngiyimfisa ngisuka eyikhetha ngabantu abadinga ukuncediswa kwezinye indawo ekumele ngibancedise zona. Akufanele ngibancedise ngenxa yokuthi ngisekhankaseni yini ngombuzo wokuqala. Okwesibili yiZANU P F eyiyo ebusayo ibandla elizombusazi kodwa njalo siyithi esavimba i-government ngo-2018 ngemva kokuthi abantu basikhethile ukuthi sibumbe i-government silide. Yikho-ke nxa kuyukuthi i-government isithi yenza imisebenzi lama-programu nama-policies ahlanganisela ukunika abantu i-fertilizer, ahlanganisela ukunika abantu izinto ezokulima, ahlanganisela ukuncedisa abantu, asingeke sasokuthe ngamavoti ngoba ngukhulumende lo osebenza imisebenzi leyo. Silapha thina koBulawayo i-constituencies under i-opposition or i-party i-CCC kumbe i-LDC. Nxa amakhansila lawa engabuya enketha kumbe inkulumane besenza abakwenzayo ngifaka amabhawuza ngqongela amanzi, belungisa ama-pothole ngqongela ama-pothole, asingeke sasile kuthe ngamavoti ngoba ngumsebenzi wawo okumele bayenze abawukhethelwayo ukuthi kune-timeline between ukuthenga ivoti nokwenza umsebenzi nxa uphakathi kwephathi kumbe nxa usivele uku-government kumbe usivele usuku-council. I-timeline yangkhona it has to be separated with very good eyes.
Uyamuzwa yini Ngwenya uthi yena uMthuthu hhayi akulanto embi ngokuncedisa abantu, uthini wena ngapho?
Uyabona dade, mina ngangikhona ku-constitutional commission zombili zonke sakhuluma ngakho. Nxa vele kungaba le-proclamation ukuthi sekuyisikhathi sekhe umuntu uyachasisa kulezinto ezingafananga zenzakali nxa sekuyisikhathi sokhetho. Imithetho yakhona ikhona, kuyakuthiwa khona engxenye 200 meters ingagqokila lokhu lalokhu ngaxali abantu senisiya kuvota bengagqoka ama-uniform 200 meters bengakakhulumi ngakho.
Tisaphose lakho lokugcina uphendule lokho iphuzo elikhitshwe nguNgwenya.
Engingakutho ukuthi ya kunjalo ngiyamzisisa ukuthi enizela kodwa umthetho ngumthetho njalo uhulumende ngohulumende asozosinxa ngenxa yokuthi sekuzaba le-election ebuyayo kumbele i-president ekhokhele i-date esithi thina eminye imisebenzi kahulumende asiyifakeli siyimise akusebenzi lokho ayisikho thina sayo. Plus okumele sikunanzelele njalo ukuthi kuthi like kuvotele ukungena ephalamenti umsebenzi kaphalamentariyeni ukuyelungisa imithetho kodwa iZimbabwe sisakujintsha lokho akwenza sakwangani uphalamentariyeni umsebenzi wakhe ngokwenza ama-developmental program kanjani. Yinto esikumele siyijayele ikhona so ngokusekhethweni abantu sebekhetha umuntu ozakwanisa ukubancedisa on their day to day living whether uzafaka i-bridge uzayenzani. So ngingabonakala sengikuyenza ngizama ukutshengisa abantu ukuthi ngiyakwanisa phela ukwenza lokhu ngingangivotela.
Umnumzana Munashe Mthutsa lilunga lebandla lezano PF obexoxisana lomnumzana Rejoice Ngwenya umqondisi omkhulu wenhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions komalisa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Iqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders selikhuphe uluhlu lwabadlali abazalidlalela lonyaka. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Iqembu leLinders namhlanje lithule uluhlu lwabadlali abangamachumi amabili nanhlanu 25 abazalimela kumidlalo yalonyaka osigaba seCasalaga Premier Soccer League. Lokhu kuza phambilini kokuqala kwemidlalo yeLeague yalonyaka yona ezaqala kuyona le impela viki yezayo. Njalo iqembu leBhosa lizadlala leZPC Kariba ngasemagumeni. Umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uAntonio Torres uthi kuqakathekile ukuba abalandeli baleli qembu basekele abadlali labo.
Sithanda ukumema abalandeli beqembu ukuthi babuye benze inkundla eBarberfield kube ngani usegehena kumaqembu esidlala lawo. Kumele babuye ngobuningi babo ngoba kwisifiso sethu ukuthi lathi sibenze beziqhaje neqembu lethu. Kusicelo sethu ke ukuthi babuye bezosibukela ngoba siyabadinga ngempela.
Iningi labadlali abakuluhlu lolo labadlali abangamashumi amabili lanhlanu ngabadlali abadlalela iqembu leHighlanders nyakenye kulabahlanu kuphela abatsha. Laba ngababalisa uCalvin Chigonero ovele kuqembu leTalent Vision, uMarvelous Chigumira obedlalela iqembu leTel 1, uBrighton Maniri obedlala elizweni leSouth Africa kanye labakade bekuqembu leBulawayo City nyakenye uElshama Farasi loMelikhaya Ncube. Ukapteni weqembu leHighlanders uAriel Sibanda laye ukhuthaze abalandeli ukuba basekele iqembu mihla yonke. Upeter Mudua umsekeli kaSibanda uthi kuqakathekile ukuthola usekelo oluvela kubalandeli beqembu. Abanye abadlali abakuluhlu lwethule namhlanje iqembu leHighlanders ngababalisa uNozinti, uAriel Sibanda, uRafael Pitisi kanye loReward Muza, imvimbi kulomuduwa uAndrew Mbeba, uAndrew Thandi, uAshford Faira, uMbongeni Ndlovu, uGodfrey Makaruse kanye loGillian Nyathi. Abadlali baphakathi kwenkundla kuloRaman Kutsanzira, uDarlington Munkuli, uPrince Ndlovu, uMakinon kanye loMason Mushore, uRay Lunga kanye loDivine Mindirira. Abagadli kuloStanley Ngala, uLinus Chikuwa kanye loWashington Nyavaya. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Live talk namhla sixoxa ngokubhalisela ukuvota lapho iZimbabwe Electoral Commission elisungule uhlelo lwe-mobile voters registration ngesonto edluleyo. Ngakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abantwana abayisithupha abakugrade 5 balimele namhla kulandela ukuwobokela kwalapho akade behlezi khona eklasini eGlobe and Phoenix Primary School eKwekwe. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uphe abaphathintambo bakahulumende wakhe labo mabhalane babo imivuzo yokusebenza gadalala. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi owenu uGaino Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.